olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo
lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
ungaletha indaba eziningi ezingayenza ukuba lanxa lungenziwa lolo khetho u-31 July engakafiki kuyaba lukhetho olungelasindo abantu abaza xokozela ngalo lanxa seledlule kulokhu kukhulunywa ukuthi hhatshi kwakungafanelanga lenziwe lelo khetho.
Isakhamuzi seHarare sikhweza isicelo edalele Constitutional Court ukuthi idalele livimbe ukwenziwa kukhetho untolikazi engakedluli.
Lapha sithwele nzima futhi asikwazi uhulumende wethu lusenzani, kasilali ndoda, lokhu esaqale sasilima khonapha kathesi sezi silande ezihonqweni incingo zethu kade sizifakile avele emasimini le nkomo asikwazi ukuthi sizaziphaningi.
Uzulu weplumtree eziqintini ezigoqela kwamankubo imadlambuzi kombimba ejutshume lezinye ukhala ngokuthwaliswa nzima imihlambi yendlovu ehamba idiliza imizi idinga amajoto.
Uhulumente ukhuthazwa ukuqakathekisa izigaba zemithetho ezenza kube lula kubomama ukuthi baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo. Kulesa khamuzi seHarare esesikhweze amaphepha edale leConstitutional Court sicela ukuthi idalele livimbe ukwenziwa kokhetho untulikazi engakedluli ngoba kusakunengi okumele kwenziwe okufana lokuguqulwa kwemithetho ethile. Umnumzana Nixon Yikadzino olilunga leCrisis in Zimbabwe Coalition uhambise lolu daba enkantolo izolo encediswa ngamagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. I-Constitutional Court inqume kunsukwana ezedluleyo ukuthi ukhetho kumele lwenziwe umhlaka 31 ngontulikazi engakedluli kulandela udaba olwalukhwezwe ngesinye isizalwane seZimbabwe. Umnumzana Jelas Mawarire yena owayesithi ukhetho kumele lwenziwe ngalinyanga. Ngolwesihlanu isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Maria Phiri laye ukhweze amaphepha edale elifanayo esithi kusakunengo kumele kwenziwe kungakayiwa kukhetho. Sigxume igqwetha umnumzana Lucas Nkomo sambuza ukuthi ubona unkosikazi Phiri lo mnumzana Inyikadzino bephumelela yini kuzicelo zabo.
Uma iConstitutional Court ingalandela umthetho okhona njalo inanzelele ukuba iConstitution yethu le entsha ilethe ukuguquka okukhulu ama-changes amanengi emthethweni eminingi okufanele iqale ilungiswe kungakabi lokhetho, kuyabe kufanele iConstitutional Court ivumelane lawo ama-cases. Kodwa njengoba usitsho ukuthi yiyo njalo inkundla elethe isinqumo sokuthi kube lokhetho kungakadluli u-31 July. Kho-ke kusuka kube nzima kancane ukuthi sitsho ukuthi inkundla le ingabuya ithibilike njalo. Njalo sikhangelela ukuthi isinqumo sabo lesiyana kasibo bonke o-judge abavumelana laso. Kwaba lokwehlukana kwemiqondo kubo-judge. Kodwa engingakutsho ukuthi amakhesi lawa aletha udaba oluqotho kunkundla leyi njalo kufanele ukuba luphathwe ngonanzelelo ngoba uma kungabanga njalo kuze kungaletha indaba eziningi ezingayenza ukuba lanxa lungenziwa lolo khetho u-31 July engakafiki kuyaba lukhetho olungelasisindo abantu abaza xokozela ngalo lanxa seledlule kulokhu kukhulunywa ukuthi hhatshi kwakungafanelanga lenziwe lelo khetho ngoba izinto eziningi imithetho eminingi engazange iqondiswe ukuba ihambelane le constitution entsha.
Wena ngokubona kwakho Nkomo, ukhetho esingabona lusenziwa yini ngempela untulikazi engakedluli? Sikhangela ukuthi kusakunengi okumele kwenziwe, lalo ibandla leZANU-PF likhanya lingakazilungiseleli.
Mina ngokubona kwami ukhetho belungeke lwenziwa kusiyafika u-31 July. Njalo mhlawumbe ngomunye umbono bekungadingeki ukuba kube lamakhesi la okuzama ukuba i-Constitutional Court ifake esinye isinqumo siguqula lesi eyasifakayo ngoba uma sikhangela ukuthi kahle kahle amabandla onke kakhulu ibandla lezanu PF njengoba lingakayenzi lokho kuthiwa ngama primaries njalo lingakavumelani lokuthi ama primaries lawo bazawenza kanjani isikhathi esikhona lesi silutshwana ngakho bekungeke kwenzeke ukuba umongameli welizwe amane atho nje afake isinqumo sokuthi ukhetho luzaba khona kungakafiki u31 July.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo.